into ezakeleyo ukuthi i-Municipality of Gwanda i-applyele into okuthiwa yi-show cause order. Le into yincwadi ethunyezwa kuminister ukuthi uminister abantu laba bahambile kustrike, kodwa imisebenzi abayisebenzayo iza affecta abantu ama-residents. So sibe sicela ukuthi istrike lesi sime. Uminister wathumeza ke imessage yakhe ku-labor officer weGwanda ukuthi hayi, hamba uyemisa ke istrike leso, ubese ubabiza abantu laba ngemali ehofisini, ubese uqalisa ukuxoxa lawo. So yikho kwenze sama istrike, hathi ngokuthanda kwethu, kodwa nge-directive evele kuminister.
Kungani izisebenzi bezivele ezikhalile umsebenzi? Sinanzelela ukuthi zakwenza lokho futhi ngenyanga kamabasa. Kungabe kulobudlelwano yini?
Yebo, kulobudlelwano obukhulu kakhulu. Isebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngenxa yokuthi kazilabhadalwa for 5 months. Isebenzi lezi seziphila impilo enzima ukuthi abanye bazo sebedobha amakhwakhwa amakhabishi emabhimu. So sikubone thina njengabakhulu besebenzi ukuthi hayi, kungcono sihambe kustrike, ngoba sathi sikhuluma le management ukuthi sibuze ukuthi abesebenzi lezi zizakhola nini, njalo khangelani le welfare yabo ukuthi isimi kanjani. Kodwa kakula ngitsho lo yedwa ofunga usilalela.
Lile themba elinganani ukuthi izifiso zenu zizagcwaliseka, njalo kuyini eselikumelele kathesi?
Sile themba elikhulu lokuthi izifiso zethu zizagcwaliseka, kodwa esikumeleleyo kathesi ukuthi lo labor officer isibize ukuthi izokuzwa lesikhalazo zethu, sihambe entweni okuthiwa yi-conciliation stage, lapho okuza thi thina umqatshi lesisebenzi sihlale phasi sibone ukuthi into yama-salaries le yokubhadalwa ihamba njani. Ngathi ngehlulana ku-conciliation stage sibuye entweni okuthiwa yi-arbitration. Arbitration kulapho lathi esizatshengisa futhi lo esingathi ngujaji, simtshengisa ukuthi kungani thina sifuna ukuqhubekela phambili nge-strike. And then ujaji lowo uzakutsho ukuthi hayi, sengibonile isikhalazo senu, ngezatsho kathesa ukuthi i-council sokumele libhadale ngalolu hlobo. So naye ngatsho njalo kutho ukuthi khonokho oza kukhuluma kumele kwenzakale. Lase ngasayenzakalanga, sekuzamele into enale iye-register e-high court njengomthetho. And then i-high court isizacinga amacebo okuthi i-council ibhadale njani.